So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indikimba yendaba iyona le ukukhangana lento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela.
Amapolisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosi amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizacitshelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokufana babo sowesibili balengozi yokuthi bathathele iimpahla zabo owesakulengozi yamarepa ashukuluza ukuhlukumezwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Tamuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF eMathebeleland North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebeleland North, njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma la ngabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala, ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imikhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isiyenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela. Bathi sikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi, sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esiwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, kuthi ukuthi ngase bethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla esishiyeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrata entweni into zemasimo, ebe ngumuntu okwanisa ukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nga kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. khona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobunengi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana lento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela abasidingele imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwanisa ukuthi benjani besiphelise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ngingomunye walabo ababekhona kuyouth league ZANU-PF so ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esivuze sibonise abana wethu laba abakhulayo ikakhulu phela these days kulalaba bakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as senior youth to guide them sibabonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikhulile I am now 43 kulabantwana umuntu nami my first born she will be turning 19 that is ungomunye wabontanga abafuze bebone yebo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lami so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi layo uthi ashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo so sikhangele ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi nguhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oweZANU-PF
lo ke ngumnumzana Thamuka Nyoni owayengumgcini isihlalo ogatsha labasakhulayo kumandla leZANU-PF eMathwebeleland North osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470. Izolo umongameli Emerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama-rehabilitation centers. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane.
Akuthandabuzeki ukuthi umqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezidakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ube khuluma labontanga ebaqongosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende akuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bayibalekele lezo zinto so kuyatsweleka ukuthi uhulumende adibane ngqo leqinisa lokuthi laye ulomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngomongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into sizo esisabalele kangaka iqedwe
umongameli mnanga kwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapolisa emingceleni yelizwe ungathini ngaleyo miza
Ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma-border post kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bonabo abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo uza afumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende bale protection bavikelwa kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le elupane Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company iZETDC zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding yabo. But uhlobo esinalo ukuthi abasinike isikhathi babasinike esingathi nalo hlelo olucacayo esingathi i-timetable ukuthi hhayi bahamba kulesi sikhathi kube kule sikhathi bahamba nje. Khonoko kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela. Sinanziya ukuthi kwalokho sihlaba abandlela ababhadala ama-load limit abalamafiki. Abantu abanamagesi ahamba for almost 15 hours. Enzalo amagesi engekho abantu abanganganyangela sasale wabhadala imali ezimileyo. Ile hlupho futhi loleyo. Njalo sazela ukulabaa amashopu abangenentubana bathenga ama-generator balokudla okonakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi balahlekelwa izinto kwezinkulu ngoba kudla okunye sokonakele usebekhona phana emafrijini into engasathengiseki so zokale zinhlupho njalo sikhazela ukuthi abazathi kakhulu omama kuyabathukuluza abathi basebephuma ngenxa yokulabula magesi embeligazi siyadinga inkulu one wokuqala babotho okwesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethaku le ngozi yama-rep ahlukuluza ihlukumezo ngabantu so sithi konke lokungumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi sizesathina isace isele tanilede licatshayo ukuthi iwathi ende amagesi ahamba esikhathi eside abuye esikhathi eside yikho sikujimanileyo lokho kuze sokuthi loko sicela kulungisise
batheni bona abaphathi ntambo bezese
kulo babo wezele harare ukuthiwa ngu-enjiniya mhlofo othena uhlupho lwamagesi ubona ungathi in the next 3 months luzaba sekuthumeni kodwa-ke abantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi kuyabe sekuyiso singena kuwinta nesikhathi sewinta sakwazi abantu abaningi amagesi awa ngenxa yokuthi kuyabe sebusobuqala so kuzananzela ikhona kwabantu abakholo ukuthi yokuzenzakala khonoko ngokathi thina izesa akusala ngimelele thina sibe siyidinga ukuthi ngani lo hlupho siseyona izesa ayibuye kithi icace ngayenhlupho zayo kodwa ngesesikhathi kwenale i-2 to 3 months abayitileyokuthe ingxenye kuzaba ngcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abasiyi-timetable and sakhe ukuthi akufundi ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwenzile amahola amane nelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee so-ke siyabakuba i-timetable bakonti between 2 hours to 4 amagesi ahamba aphendule masebenzi abantu bancediseke
olunye dubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona into intambo ezekhopha ziyanjonga ngikela ukukhuluma khona kuyini kungxoxo yenu lapha
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bona abayakhanya lethonda amajintambo lamagethe ezekhopha siyakholwa ukuthi umuntu olwazi indaba zamagethe ngoba lalwazi nelisende bavumala ukuthi hayi iqiniso sithi namanye amalaya abachathe yiba ngawukhaza abazi ukuthi hayi lawo amanye abalethanda kodwa esikutholilele singakubele singakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imeseni yamalayisensi ukuthi abantu benzeukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe iminiseloship ngoba abantu bona abantu banele amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigensa ezikhanda kodwa ngakhanyela ezimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asila khampani emayina ikhopha so bathi bona bezesa ikho kuhluphayo lohulumende sibenengekile okuthiwa ikhaulyaniokayekuthiwa ijokho engenisa uhulumendela i-security personnel sekuyangile bathe ukuthi amalayisensi ayawayikhupheni liwawithdrowa ebantwini ngoba yiwenzaku xa uzathi umuntu ungumekuhamba aye eoti copa yena vele kungela mayini yekhopha labo kuhamba njani so ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiwa kwezitambo iyahlupha kodwa sasisitaf uthi sabazilathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha wafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi ukutshontshwa lowume kodwa lo hulumendelayo sithe thina kasiphangise ukuthi awithrowa amalayisensi la abantu abalikwenu ngoba abantu labanaphenza ikhopha elelayisensi ngasabopheki kodwa umbuzo ukuthi leyo khopha uyaleyikhethela.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba isehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation ukuyadindwa lube yi-government gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Sibonga konke nje likwenzayo. Kusitshela izindaba mihlala amalanga. Siyezwa musi. Kula madoda la ahlala kumakhara njalo abe CCC. Mina sengicabanga ukuthi amadoda la ngokwabo ngemqondo yabo vele ngokuzisa kwabo sebeluzile lo khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenzela abantu ikakhulu endaweni yasemaNdebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyikuthi amadoda ayafaka abantu abawina obulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho benzi lutho bethi mabengenzanga lutho bethi bona yigazi izanu yiyo ebancindezelayo njani bona bewinyile ngebudget yaphuma for ubulawayo ibudget le iyakuphi ifinga sasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izihlalo cha bantu bakithi singazodlalwa ngumsi lingalinge bantu bakithi ihlivotela o-CCC lelo qembu lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze bekufa wonke befuna bephikise kuphela ngoba kusizayo manje ukuthi uthathe isikhundla uqede lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela. Uncindezela kanjani ukunyiza amandla wonke uthi buza wehluke kuwubuza bantu bakithi i-MRP yikusasa labantu. Vukani bantu besezindebeleni, vukani bantu basemathebeleni wonke nje.
Siyabingelela emsakazweni, sabonga kakhulu ngomsebenzi. Siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi ingane zisezibulali nazo esikolweni ngoba kungela abazali. Abazali baphelelwa imisebenzi elizweni, izanu PF yehlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi, bahamba bafuna imisebenzi emazweni bashingane zo. Izanu PF government ihlale sehluleka ufaka umthetho ukuthi esikolweni ingane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani bese zisele zona. Uswazi esikolo kumele lube khona, zithole uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusela abazali, abazali abekho lamaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa uma zisenza okuphuma endleleni. Labantu nje manje akusela muntu obotshwayo, kumpunze edlemini omunye obamba inkunzi uyabamba, ohijacka imoto yabo hijacka, owenza noma yinto ayithanda uyayenza, as long as so umuntu we opposition opposition uyawathi kabotshwa amapolisa kamnanga kwabopha umuntu weopposition kuphela umthetho oseko kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe uma besiya ku-election befike berige manje enye 5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe ke sicele ukulibuza lina madoda ezanu p f belief gawula ukuthi i-5 years enye lingayithathi zobe zinjani iy'ngane zethu liyabe linjani lelo lizwe lelo wemadoda sicelani ukubuza lingasiphendula yini kodwa ungabe thiwa lingasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
Studio 7 salibona lonke elaleleyo eyi nangapha komnyama ubambile emakhaya lapho isirojwa khona izanu iroba iyaqakathekisa abaholi bomdaba iqamba mangenzela amavoti so bengicela abantu bakithi batoti sebegugile emagangeni lathi sibazali babasagugile emagangeni philana le mpilo embengaka lizwe lalela mpilo yabantu babethu sivoteleni isi-3C sizameni ukuthi sikhulu lizwe leli ngoba hayi zanu kuzanu sedakeni oluzima olungaziwa ukuthi siyasenze njani kodwa ke ithemba lele themba ukuthi ma singaokuzeni leli qembu likajamisa singabe ngcono sizameni amandla wonke singarojwa zinduna lamasebhuku lawo ababenikwayo bona izimali thina sihlupheke yabona
Studio 7 basakazi bethu linjani linjani nje lonke hayi sibonge nje izindaba elisethelela zona sibonge impela sithi lihlale liwambe injalo izikhiphe ezinjalo zitshisa Studio 7 hayi siyabonga mpela hayi ngizwile indaba ka-Emerson Mnangagwa le kuthi ubeselubhane ha akula nto ozayitshila abantu khona ngale lubhane akula nto ozayiyenza ebambekayo kumele ukuthi abantu belubhane behle bethi hayi nasikubuza ke kupresident ukuthi ora ke president njengoba usubuyile lapha ukuthi uzocelebrate umgabe day sifuna ukuthi usitshele oku-1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokho elathatha umbuso ikuyini khona pale lubhane izitalada zifila kula zibhedlela izikolo ngamankuwankuwa kuyafa akula nto ebambeka sebenzeni vele kahle kahle kunokuthi betshela abantu into ebambekayo bengafuna ukubuka bezocelebrate amabhelide abantu abafayo bekuyela nto abayitshela izakhamizi hayi lebhede kamgabe vele iselebrethwana umuntu osowazifilayo lo hayi waye kukuthi kuyaselebrethwa amabhede akuselebrethwa obonikita mangeni ojezeto ziyaphapha emathebheleni ngapha ngale emashonaleni ke kuselebrethwa abomgabe ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabwe zonke izinto zihamba ngi-free and fair njalo wonke umuntu akula mhlobo obandlululwayo uma kuselebrethwa abomgabe wabonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engaselebrethwa kuthi kulobandlululo phela lapho
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlakalisaziswa konke okwenzakalayo kulumhla mina ngisuka ngihlupheke nxa abantu beyatshona bebuthelelwe lupane besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi babuye bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokhu elibhizithwa lisetshenziswa lingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwa lisiyatshela into ezingasebenziyo imgwaqo yelupane khwapho sokugcina amaphotholi lisiya khona eminye vele kakusabalwa angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu ongayamcelebrate umuntu wabulalisa abantu ngegugrawundi erephisa abafazi esenza yonke into utshona ukuqoqobele usithi ujabulela umgabe libulima lo
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalalela bahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lebantu njengalokho okukhulumayo kungushopingolovana sibanda enkaya izano bakithi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifize abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina ntoke ngikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabi ngamaqembu qembu izasehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba nje siyahlala sibuswe yiyo kuphela zilongo nje singasehlukana omunye funa ukubusa omunye la ifuna ukubusa omunye la ifuna ukubusa sibalutshwana kangaka yisicelo sami njengesikhangeleyo singaze sithini but izasibusizana sithathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshe west kwazi kwaboshwa nami engithi ngiyakhulula le nto lena ngasiyayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani le ndlano lena umzwa lo president ukhulumento zakhe siyale ebulalela izwe iqedanya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawula ake likhangela abantu bakinomandebele umuntu bahlupheka njalo bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye kustudio 7 sizo 7 njani lonke basakazi bestudio 7 labalaleli hayi siyazizwa siyindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithile nzima sibili ngezanu ngoba yeyi kunzima lokhu ekwenzeka kithi lapho siyethusika siyenziwa wonke wonke ayisakwazi ukuthi senzeni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale nyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kaMongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elemelika liza kupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Muringai.
Hayi, sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekileyo is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries. Ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banikwe insimbi zokulwisa ngamanye amazwe enjenge-Europe, Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo they are with them behind. Ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica is the number one country in the world when it comes to military and economy. iChina nganto asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khona le kwele Ukraine abebandla lama Republicans, ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na?
Esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting. La lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka 2024 ngoba abantu abaningi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi ungathiwa sekhulile kumele ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso singasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singake hlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo elupane eleRobert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande. Lingasibamba njalo lamhlanje ntambama ngo-half past seven.